Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvula idale leparlamente okusemthethweni esithi kumele kube lomthetho wokunika izabelo amandla njalo lokuthuthukisa amabhizinisi. Abalandela ukwenzakala edale leparlamente abahlala kwele South Africa bathi kumele uhulumende abaphendlele indlela yokuthi bazithuthukise ngokuphatheka ekuguquleni umnotho welizwe leZimbabwe. Ababona ngezempila kahle esabelweni seMathebeleni South bathi sokulabantu abambalwa abahuda okungaziwayo ukuthi uqhamuke ngaphi. Izisebenzi zesitolo seHeadenesslie esilensukwana zivaliwe zikhulumisana labaqhatshi ngemali yokumiswa umsebenzi. Ilizwe leBotswana selikhulule isizalwane seZimbabwe esavalelwa entilongweni okwesikhathi eside esedlula lokhu okumele kwenziwe ngumthethwandaba. ULive Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection, uNtukameli Nkomo uzabe ekhuluma labasakhulayo ngokwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edale lePhalamende embikweni wakhe owe State of the Nation Address. Tumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 wapas 7 ntambama langowapas 6 ekuseni kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook kuVOA Ndebele.